ukhetho lwe-America lwandise ukukwazakala sokusiyaphela nxa sesingena kubo-October njengoba i-election ingo-November. Okwamanje ku-August abakabile debate, asikezwa ama-policies ngapha kubaba langapha kumama. So okwamanje kuthabelelana nje iqiniso lizaphuma sokusiya phambili.
Ama-debates okhuluma ngawo kumbe ingxoxompikiswano lezi ubona zilakho yini ukuletha umahluko? Sibone mhlawumbe kusiba sobala ukuthi olosekelo ukwedlula omunye ngubani.
I-debate iyayichazise ukuthi ingcwele ngubani. Njengoba ubaba uBiden ukhitshwe i-debate, esala ukuluphala nje kwathiwa hayi laphana hayi baba, yena kwamthatha isikhathi esifitshane wengikhona ephuma. So kula ababili abaseleyo kuya ngokuthi babebuzwa mbuzo bani and ukuthi baphendula njani. Njengoba sizwa abanye bathi hayi ubaba uHarris usekhona, kaka sitshele ukuthi ipolicy yakhe ithini ngemkonomi, ngedefense, ngeborder lani. Kaka yindla kuhlala ukuhlala abe lama-interview siza ukuthi na ebuzwa uphendule asayithini. Ngakho kusase lesikhathi abakayibonisisi ukuthi hayi bami kanjani. Lona abanye bathi ube ukhuluma into i-language yakhe ngiyakudala, akula okutsha sitshela khona. So angazi-ke njalo.
Unkosikazi Harris uza kwenza umhlangano namuhla lapho azakhuluma khona ngokudula kwezinto ikakhulu inhlelo zempilakahle. Ubona lokho kungamphathisa yini ukuthini athole usekelo njengoba kunguye osembusweni lo Mongameli Biden?
Ngokubeka kwakhumbuzo uphinde wawuphendula abangale kuma-Republicans bathi hayi ungathi uBiden. Inkinga ekhona ivela kuBiden lo Harris engacatshi. Ngakho-ke nxa umkhonomi usehla izinto zidura, kanti uzakulungisa njani la kuvela uphakathi kusonakala.
UTrump yena ubona eqhuba njani la?
Kuya ngokuthi wena ungaphi empilweni. Kwabamabhizinisi bayamthanda ngoba uyehlisa ama-taxes, bamthandela khonokho.